Ndinga lapha kungani ku right kakhulu ngoba kwake kwaba le nkinga nje lapha kade kufanele belethe kona amasoja namapolisa abangakwazi ukukhuluma isiTsonga. So labana abantu sashayala sathi so sekwenza so sikufuna ukuthi kube njalo safonela iJomiki zangabanika mina ilist yabantu kade kufanele bebuye lakanye i-country yonke yathi hayi no but okathesi bathi betrenile anxa kwaba le nkinga yemali yokuthi abahambe bengazizanga izimali zabo but kodwa bakathesi bayenza umsebenzi omuhle ngoba mina bensesenga izolo kimi sinakoma echininga echininga bafika basitshela ukuthi hayi no sesifikile sizabuya sizolibala siyenze sikhuluma lani ama-interviews lakanye ngathi ngithe ngisuka namuhla ekuseni abanye ba-interviewa izolo abanye namuhla bade bekungela problem namuhla ngithe ngifike edinga ngasuka ngaya emlibini esiyachilaba mulibizi ngafika esiyanzondo.
Bona abantu baphatheka ngobuningi babo kulolu hlelo.
Abantu bakhona imihlangano yonke ngapha ebhinga sathi bekansele emaclinics kukhamba umuntu obaliweyo ongabalwanga echiyetshele omunye ukuthi kusasa yabe ngikhona abantu bangafika lapha ingabalwa bebatshela ukuthi kusasa yabe ngikhona and bazimisele ngoba sathi ikhekhe lezimbabwe leliyana kufanele zishare according to the outcome census uma ukuthi zingaqeda ngibatshele ngolimi lwakini lawo bezwe abebhinga bekongiriprezenta amatonga mina
laba ababalayo abakwazi ukukhuluma isitonga
sof iquestion ya i-census seiquestion ya leyana bebekubuza ukuthi labantwana bangeko iquestion ya leyana so kulabanye abangakwanisi vele ukukhuluma isitsonga abanye bakwanisa ukukhuluma isitsonga but most of them because of yilokhu zeleyana eyenzakalayo hhayi abaningi bangikhona la nxa kwajhiwa abanye besitongeni but iningi langikhona abanye bayakwanisa abanye ngamalimisi bahlala lapho kwiminyaka eminingi
ye kodwa iquestionnaire leyo ibhalwe ngolimi luphi
isikhiwa obvious ayinto ive singakafakwa isitsonga thina sathi isitsonga kufanele sifakwe indimi lezi ezingekho ku-constitution yeZimbabwe ezi-official languages ngelazi azibhalwanga.